umumo ngapha emsiza South kogodlwayo kubi kakhulu. Abantu bayalamba okuzwayo sibila singeza ngesithi kumbeni imbijana. Le mzamo yayisenziwa ngo-World Division le-government. Iyazama si-World Division kodwa-ke ayisikho kweminyaka endokhu eniyayinika abantu. Ukudla kuyafunakala kakhulu.
Abalima ngokuthelezela khona ngapho Ncube, ubona benza njani kulezi nsuku?
Abalimayo ikakhulu esilalatshani la kubaqalisile ukulima. Uhlupho olukhona ikuthi abantu laba kudala babengatheleli amanzi. Babelima kuyizikimu zokubancedisa, kanti esibangazi babe bayalima bathengise umumbulo asofanele akhiphe amanzi leyani imali. Imali asebesala layo bona babalimi abesilalatshani isisibi sibancane. Okunye ngobuya bekhumbula lokuthi ahambise abantwana esikolo. Ngolunye udubo esilalo lona lolu ukuthi laba abalimi esilalatshani labo sebebuya belamba ngoba babebhadala amanzi babhadalani. Kanti-ke igovernment yayikhona eyamakhiwa yayithi abantu bangabhadali amanzi. Ngoba isikhona esesilalatshani esiwazi ngesokuncedisa abantu abakhonapho eduze kungelambhadalo.
Selike laluphatha yini lolu daba likhuthaza uhulumende khona ngapho ephalamenti? Ukuthi alungiselele ukudingela abantu kudla.
Sesiluphathile lolu daba kakhulu, saze saphatha lo lwenkomo. Inkomo sezitholile ukudla, kuyathengisa ukudla kwangikhona ngemali engani phansi kwi-$11. Okwabantu siyazama ngazo zonke indlela ukuthi kakube khona ukudla. Kungangcono bakwelede bazabhadala late. Sesikhulume layo igovernment ukuthi abantu bayalamba, into eyaziwayo yonke indawo. Ngile themba lokuthi nxa imali ivumile kufanele baqalise ukulokhuza ukuthola umumbu masinya, ngoba sesingaqalisa ukubona izidumbu kathesi.